lapha ewardini 6 esikaLendi kuthiwa umuntu oyedwa olimele kakhulu emaceleni ngapha langekhanda ekalungisi lapho kuthaywe khona abantu abaningi because kuthiwa abantu abangu-9 singakhanyela njengalapho esiyakuzuba ethenofu lapho kuthiwe khona omunye indoda walinyazwa kakhulu emaceleni ngapha lekhanda. Wathe uthe ephuma eshop bezithengela nje egqoke i-t-shirt ye-CCC kwabuya-ke izimota ekade zibhaliwe ukuthi yi-ZANU-PF. Kunabantu kade begcwele emoteni lezo akade begqoke ama-t-shirt athengisela ukuthi ZANU-PF. Bathi sebesehlile-ke bamugijimisa umuntu lo baze bambamba baqalise ukumthaya amacele wonke bathaya ngezinto zonke kade zelake. Ekalungisi iZANU-PF bezicabangele ukuthi ingawina but asisosobala kibo ukuthi awusoze bayiwine iward leyo.
Sikhuluma nje bangaphi abatshayiweyo libahambisile yini esibhedlela?
Sikhuluma nje abatshayiweyo okuqala lo okuward 6 esikaLendi phakathi kobusuku izolo simhambise esibhedlela seBinga Hospital but singahambisi esibhedlela samhambisa emapholiseni kwenzeka ukuthi ayothola iziphoti egcweleyo. But siworried kakhulu ngabantu abangapha esiyabhuwa abayibo abathaywe kakhulu omunye befuna ukubulawa kuze kwakhala umbombo ebusuku lanamhla emini bekukhala umbombo. So kwabe sebebuya-ke abantu bezanu besebefuna ukuthi beyohlasela futhi esibhedlela. So then i-team yethu idispesile bonke nalaba kade begula babalekela eganyeni. Ngikhuluma nje sengixoxa labanye bami abaseganyeni akhonale ekalungile esiyabuwa. Then bebedinga usenator sinampande onguye ne-team leader okuhamba ngale ukuthi unyane funa ukuthi kwala abantu laba bahambisebini. So baze beyofika emzini wakhe belokhu bemdinga kodwa bamtholanga.
Bakhona abalokhu besesibhedlela.
Omunye lo okade sesikhosi siyabuzuba elokhu esesibhedlela kathesi eBinga Hospital. Laba abanye kade beseclinic so asikwazi sikhuluma nje ukuthi bangathi banyamalele beganyeni labo kumbe baye emakhaya because abanye abakwanisi ukuhamba.
Esikwaziyo ukuthi inani leli lizakhwela ngokuya kwesikhathi because sizwa kuthiwa abantu laba ekuseni lemini bahambe futhi besenza khonokho.
Abantu labo banjani elithi ngabe ZANU-PF?
Esikwaziyo ukuthi kade bekhuluma ulimi lwesiShona because bebengazwisisani labantu laba kade bebetshaye bebabuza imibuzo bona bengebehluleke ukuphendula ukuthi bafunani. Thina esikuchabanginayo ukuthi abantu bakithi i-local ZANU-PF leyi khanyangani inyise abantu bokuza khonale ukuthi bazobancedisa bona bezisaba ukuthi bengabonakali.